Namhlanje wezipathelanela besifazana sixoxa lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa isikhulumeli sogatshalo besifazana kubandla le-NDC Alliance. Kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla labanye abalwela ilungelo loluntu, abanye babo ababikwa lokhu becatshile ngemva kokutshengisela okwakuqoqelwe mhlaka 31 kunyanga edlulele.
Ngiyabonga sithandekile umama abaningi abanye bakhona balokhu becatshile. Umama uMtendai Masotsha ngiyathemba sonke siyakwazi ukuthi wabotshwa wasuhlukuluzwa wachaywa okuzwayo sizwa uphathele Shabalala ngomunye wabo omama laba ngabalambhobho labanye abacatshileyo abesilisa abalambhobho u-Otilias Banda laye ngomunye wabo ocatshileyo laye ubusuzibuza ukuthi kambe shiwa sizafika ngaphi ngohulumende onje ongafuni ukutshelwa ongafuni ukulalela izikhalazo zabantu.
Kumbiko elawethulayo njengogatsha lwabesifazana lithi lina abesifazana yibo abathinteka kakhulu kunkohlakalo eqhubeka elizweni. Kukhathaza njani abesifazana kakhulu okwenkohlakalo?
Ndingakhangela nxa ezibhedlela kungasebenzi abantu abagulayo banakekelwa ngabomama odokotela labomongikazi kathi siba kustrike. So omama automatically bosebethethe irole yona leyo yabodokotela labomongikazi okonga abantu abagulayo ngasezindlini. Singakhangela imali lezi ezatshontshwa ezeCOVID-19 kwakumele zincedise zithenge izinto ezibhedlela zithengele labodokotela izinto zokusebenzisa. Ngakho sithola ukuthi omama yibo asebethwele ubunzima belizwe lonke ekhanda. Ngikhiphe umbiko wona lowo ngikhangele ukuthi omama ababetshengisela bagcina bebotshwa. Ungakhanyela ivenature reds umama uMgido ngumuntu oimeleyo uhamba ngodondolo esithi yikrashi, kodwa sabona ebotshwa eqeda amalanga amabili esesitokisini. Ebotshelwa kuphela ukuthi utshela uhulumende ukuthi bona njengabomama sesiduvekile, sicela ukuthi uhulumende ayenze kuhle, sicela ukuthi uhulumende aphathe kuhle abantu, sicela ukuthi uhulumende arane kuhle ilizwe leli. Nxa uhulumende lo esehlulekile kaphume anike abanye. Angiboni ukuthi kulicala khona lokhu ngoba iZimbabwe leyi phela ngeyethu sonke. Wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma ukuthi yena ufuna ukubuswa kanjani la kusisekelo sombuso wethu oweZimbabwe.
Nxa kulokuhlukuluzwa lokho ngabesilisa kumbe ngabesifazana abahlukuluzwa kakhulu kumbe kuyalingana?
Mina ngibona ngazani ukuhlukuluzwa lokho sithandekile kuyafanana. Akula ukuthi abesilisa kumbe abesifazane. Khangela ekuqaleni indaba zabo Johanna uSisilia loNethai, siyekhangela indaba kaNamathai Gwekweza, siyekhangela indaba kaWongai, sikhangele indaba kaBlessing oweAthuzi, abosithabile Dewa, oTsitsi Dangarembwa, ofadzai Mahere, omutsharayirwa Mugido, asebehlukuluzile baningi labanye embatshileyo kathesi. Sinabanye batshaywa, abanye badlwangulwa esikuthi sexually abused. Kunjalo nje abesilisa labo bathwele nzima, abanye lokho becatshile. Ama-journalist kumbe sithi intatheli zezindaba bayabadinga, omduduzi Mathuthu bacatshile. Singakhangela even lama-politicians, ama-youth akobulawayo acatshile, amanye abulawelwe amawindi uPhasho Sibanda wabula ngomunye wabo wabulalelwa amawindi, abazali bakhe bahlukuluzwa Sweden Chiroza laye futhi wathola khonoko okufananayo ngathesi bacatshile. Singathi siyakhangela kulo mntwana lo onzisa ubuhlungu sithandekile okuthiwa nguTawanda. Angikwazi nokuthi umntwana lowana ukuthi wonani tshaywe okuzwisa ubuhlungu kagwanisi ubuhlala ulemvimvinya emhlane, imvimvinya ezihlalweni zakhe, uyehluleka lokuhamba. Umntwana lowana ende uyazi kubuhlungu.
Ikusasa liyibona injani njengogatsha lwabesifazane?
Ikusasa lethu-ke thina sibona ngazani kuza kwayikusasa elihle uhulumende lo esephumile, ngoba phela uhulumende uhulumende ngabantu nxa abantu sebengasafuni awungeza ke ubaforce umntwana ongakhaliyo ufela imbelekweni ngakho abantu babheja ukuthi abangeke bafele imbelekweni ngenxa yokuthi khona uhulumende lo uyabachaya ku Twitter siyebona sokule hashtag esiqalisile ukuthiwa khona hashtag Zimbabwean Lives Matter. Umhlaba wonke usukwazi ukuthi kulelizwe lithiwa yiZimbabwe lapho kunabantu abahlukuluzwa khona betshengisela kade ngikhuluma lo Mai Mgido ngimbuza nje ngokuthi uhambe njani ube njani esitokisini bekunjani wathi hhayi lanxa evalelwe istruggle kumbe umzabalazo kuyaphambili nxa ilizwe leli lingakakhululeki okwakulwela abantu before 1980 behlukuluzwa ngamakhiwa lokho sikuthola nakathesi kodwa sihlukuluzwa ngabantu abangabethu abantu abamnyama ngiyabonga sithandekile
leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance.